Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 8 kuMfumfu 2017 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa kayisuye umuntu oyilightweight njengoJoyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse indoda layo ebadodeni ezizwayo.
Kambe uselakho ukuxotshwa kuZanu PF na umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Naso siyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indawo ezinjengabolupani yafumana ukuthi engxenye kulamabhanga amabili.
Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kambe uselakho ukuxotshwa kubandla leZanu PF na umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo ngumbuzo abanengi abazibuza wona kulandela ukudlithizwa kukaMnangagwa ngunkosikazi Grace Mgabe ngeviki edluleyo, okwengezelele ukufuthelana okuvele kukhona kuZanu PF phakathi kwamaxuku amabili alwela isikhundla sikaMgabe eleTeam Lacoste lona elikhokhelwa nguMnangagwa lelikankosikazi Mugabe eleG40. Unkosikazi Mgabe uchotoze uMnangagwa esithi uhamba engcolisa igama lakhe esithi wamfakela ichefu ekudleni. Kodwa umnumzana Mnangagwa uthi kazange watsho njalo, kodwa uqina ngokuthi yebo wafakelwa. UMgabe laye uthukuthele kakhulu ngalolu daba. Abanye bathi uMnangagwa ulakho ukuxotshwa kuZanu PF njengonkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda uthi kaboni lokho kusenzeka nje kalula.
Okanyongolo wayetshilo nje ukuthi iZanu kuzafika esikhathini abazahlephana khona. So kakulanto nje emangalisayo kuyinto kade ikhangelelwe. Kodwa ke kunzima ukuthi sisho ukuthi izaphela kanjani. Bangabe mfake khoneni ye. Kodwa mina ngicabanga ukuthi uMnangagwa kayisuye umuntu oyilightweight njengoJoyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Ulabo abantu labo ala indoda la ebadodeni ezizwayo. Futhi uMnangagwa kade esidirection asebesebenzisa kade besebenzisa i-tribalism engathi mina sebesebenzisa ukuthi ubukaranga ba-divide ama-province. Kakusoze kube lula kangako ukumsusa kusiya ku-Congress yeZanu PF.
Kodwa uMgabe ulalo ilungelo lamandla okumbiza nje uMnangagwa emtshela ukuthi hayi suphelile umsebenzi ekhethe omunye umuntu ngoba ulawo lawo mandla.
Ye, uMgabe ulawo lawo mandla ngokutsho kwesisekelo sombuso welizwe i-Constitution of Zimbabwe. Futhi ulawo lawo mandla okuthi amkhiphe uMnangagwa. Kodwa into engimangalisayo ukuthi wayebe senza kanje khona kumele amandla ukuthi amxothe nje emsebenzini ukuthi bamhlukuluzelane ukuthi nje impi yakhona yimpi yaboqamu abavele besazana bobabili bayakwazi bona kakhulu kuba bakubangayo. Enti mina ngombono wami mbona ngathiwa akusombuso nje kuphela obangwayo. Mhlawumbe ungathola ukuthi kunje khonapha kubangwa ukuthi owatshontsha ama-diamonds amaningi kulomunye ngobani. Thina kasikwazi sitshelwa ukuthi kuba ngumbuso kuphela. Akulantuthe ngapho nguthunqa nje kanje kungele into ejulileyo edipha okulalokho esikubonayo.
Unkosikazi Mugabe laye uthi ungcono kakhulu kuloMnangagwa ulesikhundla lesithunzi esiphakemeyo ngoba ungumkamongameli. Uthi uMnangagwa kayisuye lutho ngokuyinto njengoba esebenzela uMgabe engumsekeli kamongameli.
Lo mama ngumama esingamuthi nxa laba bafundi history bakhumbula ngempilo kamama othiwa nguQueen Mary Antoinette eFrance ngabo 1789 okwaleda to the revolution in France. Umama lo uyeqa amasinga ukuthi imingcele yakhe kasuye Grace Mugabe obusilizwe. Into ayenzayo ingaphandle komthetho and isikhathi sokuthi amaZimbabweni sisungulwe sichallenge into yenziwa uGrace Mugabe emthethweni ngoba into ayenzayo ayikho emthethweni.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust. Inhlanganiso ekhankasela ukuthuthukiswa kwezigaba zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi ukukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu sokufake uZulu emakhaya ebunzimeni obukhulu. Sixoxe lomqondisi walinhlanganiso uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uzafumana ukuthi ukuswelakala kwemali lokuqansa kwezinto kulimaza kakhulukazi abantu abasemaphandleni ngokubana nxa sokusiyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu njalo futhi emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indaba indawo ezinjengabo Lupane yafumana ukuthi engxenye kulamabhanga amabili iAgribank lePoso so okwenza abantu abaningi bengabi lethuba lokuthi bayithole ngenxa yokusilela kwamabhanga kiwona la mabhanga amabili yabivele leyo mali ingekho.
Kusiphe umzekeliso wentengo ekhwelileyo emaphandleni mhlawumbe isinkwa kumbe amafutha ukuthi isinkwa sikhwele sisuka kuntengo enje saya kuntengo enje.
Ye, izinto ezinjengabo sinkwa bekungakaqansi kangako ukuthi kubonakale ukuthi sokuqansile ngoba besilokhu esingani sithengwa ngedola ngitsho lasemaphandleni. Kodwa izinto ezinjengamafutha abantu bebewathenga ngabo $3.50 kathi sikwezindawo sokuyi $5.50 ozafumana ukuthi kuqansile sibile nxa ngabo $2. Kwezindawo njengoba ngithile ekuqaleni aveleka wasatholakala osokungadala ukuthi egcine ebesetholakala kumkambo omnyama oyi-black market ngesikhiwa ongafumana ukuthi mhlawumbe intengo yangikhona ingaqansa futhi okwedlula bona $5 kusiya ku-$5.50 abantu abaningi ngibecine sebeyithenga ngentengo enkulu kakhulu.
Emadolobheni khona asekhona yini amafutha ezimota ngisho la ukupheka?
Ukuba khona akhona kodwa athengwa ngentengo esiphezulu njalo futhi lokwethuka kwabantu ukuthi mhlawumbe sokubuyela kulokhiyana okwamnyaka wabo 2008. So uyafumana ukuthi abantu sebethenga ngama-quantities amaningi kakhulu bezama ukuthi beyigcine ezindlini esingathi ngesikhiwa ihoarding ngoba besesaba lokho okwabehlelayo ngeminyaka yabo 2008. Kukanti la mafutha ezimota asekwezindawo yafitha amagaraji engelalutho ngitsho omile qha ukugcinayo sokuthengwa njalo futhi kumkambo omnyama ku-black market ngentengo eyabingani iphezulwanyana mbijana.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust sixoxela ekobulawayo. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Hello koko bethu namasiko babe sithela mazo sithina masiko
lapha ke sikhangela usiko olungabe abantu abahlala emazweni bangani balubambile sibili ukuthi kungabe kuyini kulamasiko amaningi kakhulu okunye kwethiswa inkanda kwabantwana okunye njalo ngokuthiyeneyo nenhlanhla ngoba ngilomnumzana Arthur Ndimande isalona seZimbabwe esihlala khona ngale eHaveron. Baba Ndimande kunjani?
Ngikhona linjani?
Hayi siyaphila kunjani kuna eHaveron?
Hayi kancane nje kuncengisa namhlanje kulomoya mani osidalela amaflu.
Oye hayi kuyadlula ke isikhathi sankhona so ke singathi wena obone ngazane losiko olubambileyo kumbe olubanjwa ngabantu beZimbabwe abaningi lungabe luyini njengoba lihlala khona ngapho eHaveron?
Isiko engani lokhu lisabanjwe ikakhulu ekwetheseni abantwana inkanda ngani lokhu kusabanjwe kakhulu ngokubana lamanje nje ngibone abantwana abancane even loba sikhona lapha eBotswana umntwana engazalwa bayamethesa inkanda kafuma hamba hambe bengakaze bemethesa inkanda ngibone ngani lokhu bekubambile mpela.
kuto konoku ke wangubona wako abantu babuye ekhaya kumbe kulabazali ababuya khona ngapho kubanje njani
lezi nsuku ungani nje sokuyinto esinanzelelwa loba lami nginje sengunanzelela ngoba umntwana engazalo lapha ekutsana uthola ukuthi ube kwazi isiko langakithi siyethesa so umntwana enkanda inkaba silahla ngalolu hlobo sisenza khona kukhanya sebasivele sikubona kusenziwa esikweni lakwenu
inkaba vele yona layo kuqakatheke kangakanani ukuthi kugcinwe isiko lele lokuthi kumele kulahlwe kunje kulahlwe kunjani
lokhona kwakulisiko lokuthi nxa kunje njengoba saba kwandimande thina saba sekwazi ukuthi umntwana nxa esezele ma inkaba lena iphuma ilahlwa njani abanye bawulahlela emanzini abanye njalo baphosele egangeni nje kule mkhubakhuba etshiyene ukuthi lina ngakini lilahla njani kulisiko elikhona so ngendlela yokuthi akuthola sikubona kuqakathekile kubantu lokhu sikulandela
kodwa kunceda njani konke khonokho
kutsho ukuthi emandulo ebadaleni kwakuloncedo ngokubana kuyafana lokuthi kunje nxa sihambe isiko uyathola ukuthi uyazala umntwana loba umzali elupane wena usetsholotsho uthola ukuthi ngiyekwenza kwena isiko umntwana akwanise ukuthi alahlekaze yafika ngakibo ngenxa nje esiko kuphela
siyabona ukuthi-ke kudala abazali babegijigijima sibili uzokuthiwa umntwana usenje sokumele ukuthi-ke ulahle inkaba kwenze konke khonokho ovele okwenza vele khonokho mbani ukulahla inkaba le
ukulahla inkaba kunje mina owami umntwana sekungalahle u-anti kumbe ubaba omncane noma usisi omdala owegazi lakho nguye olahla inkaba yomntwana
kwenzelwani khonokho ngokwazi kwakho
lokho kutho ukuthi kwenzelwa nje ukuthi isiko lingagcini lokuthi engakwenza yena owegazi abantwana balesiko labo lokuthi ngakithi vele sinje lokuthi kunje mina ngiyabankwazi ukuthi esikhathini esine babethi angakithi nxa uzala umntwana izibulo lakho lokuqala kufanele kube ngumfana noma kanjani labo uphumile kodwa izibulo lakho kufanele kube ngumfana kuyafana nje lokuthi kutsho ukuthi babekuthathela khona phana emasikweni le ndlela ababesenza ngayo alibana bedaba umntwana
ye siyakubona khona fanele kudabeni lokulahleni inkaba kungani kuqathekile sibili ebantwini besintu kodwa ke nxa usubona kusiya phambilini kakusezo kuphela yini konke lokho
ye kuzaphela kodwa abanye ababelokhu ekubambile umthonso senyanyana awusozuswelakale lanxa kungathi abantu ngoba kathesi abantu abaningi sebengani bayakulahla izinto zesintu uthole ukuthi esikhathini esiningi kufana nje lokugida amadlozi uthole ukuthi umuntu engathwasa idlozi uzokuthwasa eloya so abaningi sebebalekela emachechi la ama-apostoli kodwa ayisibo bonke uthole ukuthi umthonso lelanyana omunye uyabulokhu kukhona ulokhu ulandela isiko
baba ndimanje sibonge kakhulu ukuthi ube lathi lamhlanje ungaphosela ukugcina ba
hayi mina elokugcina yikuthi nje isiko mbona ingani into eqakathekile kakhulu ukuze ube kwazi imvelaphi yakho lapho ovela khona
sithathe ithuba leli ukuthi sibonge ubaba u-Arthur Ndimande ukhona ngale-ke e-Haveron kwele Botswana ungathinela kusasa mfowethu
siyabonga
hayi-ke okwalamhlanje simalapha-ke zulu kandaba oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ugift tube
lilanibayawagcina masewawaenziwe manje
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe ngeviki edlule balaleli ngixoxe lokhu lakwashe hobe ngendaba ye-social media ukuthi uhulumende wethu ulamandla nawo okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakhulume abakufunayo ngasebelenjini yena uhobe wathi cha kuliviki siqhubekela phambili ngaleyo ndaba sixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele yena oyingcwethi yokwethulwa kwembiko ezimbabwe mnumzana Ndebele ngiyakwamukela kuhlelo unjani
kunjani
wena? Ngiyaphila ngiyaphila. Awungitshele Zenzele yini umbono wakho mayelana ngale ndaba esiphatha kuhlelo lamhlanje?
Awuzananze ukuthi uhulumende weZimbabwe uhulumende ongafuni ukuthi abantu bekhulume bekhululekile bekhuluma into abayifunayo so for a long time bebefonelisa ukuthi becontrole ama-registrations ama-newspaper ama-television but i-social media ifike ngesikhathi besifisa ukuthi ngabacontrola kumbe ukuthi abantu bakhulumane kodwa-ke akulanto abangayiyenza
hayi ngiyakuzwa awungitshele-ke njengomunye ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko ubona ngani ukuthethisa lokho okwenziwa nguhulumeni kuzathinta umsebenzi emisakazo esingathi ngesingisi ama-traditional media outlets afana labo-ZBC na
amboni ukuthi kungaba pambanisana ngayiphindela ngoba isikhathi esiningi uhulumeni vele uyavikela imhlakazo yakhe. So amboni ukuthi lo mthetho ungenza bona bengasebenzi kuhle ngoba uzananzela ukuthi iminyaka yonke leyo abantu becomplaina ngokuthi imithetho yezokuhlakaza eZimbabwe iqine kakhulu ayizange iphambanise imisebenzi yabantu abanjalo e-ZBC.
Kodwa Zenzele, are you taking into consideration ukuthi imsakazo efana labo ZBC labo sebefaka inhlelo zabo ngasebulenjini?
Bafaka uhlelo labo ebulenjini kodwa ngisho ukuthi uzananzela ukuthi wena mina nxa ngizenzele ngingafaka uhlelo ebulenjini uhulumende bese sithi wena lokho kufakile asikufuni. The next day iZBC ifake uhlelo lelo akulanto abazayikhuluma. Ngiyazathola ukuthi imsakazo ethethisa kakhulu abanye abantu abamaba abazembangazwe abantu abaphikisana lohulumende. Adaze sizwe ukuthi umuntu ezeDC ubothiwe ukuthiwa udisayine upresident ngibuthethi somnye umuntu. Kodwa xa usebenzela amaphepha azimele bhala into abayisolayo uzaze umthejele kusasa.
Ngiyakuzwa.
Yeah.
Awungitsheleke njengomunye osebenzisa i-internet njalo i-social media ukuphatha inhlelo zakho ezitshiyeneyo, uhulumeni angaqhubekela phambili bese vala i-internet noma angayenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bayisebenzise, lokhu kuzathinta umsebenzi wakho na?
Lokho nje kufana nokuvala amanzi ngesandla. Yabene akula ngenye indlela bangazama, but they will always be a way.
Hayi, ngiyakuzwa ushilo wathi there is will always be a way. Awungitsheleke abontanga abakumsebenzi wokuphatha inhlelo ezitshiyeneyo ebulemjini kumele bakhangelele ukwenzani ukuze abalali babukele noma balalele inhlelo zabo?
I mean, there is no way uhulumende azavala ngayo internet completely because there are so many other ways ukuthi umuntu angakwenza. Kulama VPN yake ukuthi ama virtual private network umuntu angayisebenzisa engasoze icontrol nguhulumende.
Okay, ngiyakuzwa ke. Njengoba uhulumeni uyabonakala vele ukuthi usebona ngani i-social media ilamandla eyobhidlisa umsebenzi wabo, ulasi isiluleko naso kunikeza ingcwethi ezifana lawe njalo intathela izindaba labasakazi abasebenzisa i-internet njalo i-social media ukuze baphathe inhlelo zabo?
I think while abantu abasebenzisa i-social media bamele bebe careful ukuthi yini abakutshela abantu amanga. I mean, there's no point ukuthi umuntu ekhuluma ukuthi amanga kumbe ekhuluma into ezayithusa abantu kumbe ezaqotha amabhizinisi. Why should you do that? Abantu abathatha izindaba, abantu abakhomunikeyitha labantu, they should always uphold ama-ethics e-journalism.
Abontanga-ke ikakhulukazi laba abasebenzisa i-social media ukuze bakhulume imibono yabo emayelana ngomnotho welizwe, indlela abaphila ngayo eZimbabwe, njalo ngezombusazwe eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kubanikeza?
Babamele nje bezikhulumele kungelanto abayesabayo kumbe engabethusa ngoba that is the only platform abalayo. So kabakhululeke nje benze abakufisa.
Hayi, ngiyabonga Ndebele. Balalele isikhathi sesidliwe nguMangoyi wathi ngilivalelise lapha bengixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngendaba e-social media. Basethu, masidibane ngeviki ezayo. Okukhulumayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela njalo mbingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezikhubeko lokuthethelelana njalo lokukholwa kwabantu. Siyananzelela ukuthi indaba yezikhubeko iqakathekile ukuthi sizwisise, kumbe singabantu abayizimuli kumbe ngabantu abaphila impilo yabo yesiKristu. Singananzelela kuLuka chapter ka-17 verse ka-1 kusiya ku-6. UJesu uyakhuluma ngakho uthi yena kubafundi bakhe, kungake kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngaye, kungaba ngcono kuye ukuba ilitshe lokuchola ligaxwe entanyeni yakhe aphoselwe elwandle. abese qhubeke sithi yena kulokuba aqhubekise kumbe omunye kulaba abancinyane. Xwayani lina, uba umfowenu esona mkhuze, uba ephenduka mthethelele, loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku abuye kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka, kumele umthethelele. Kusho ukuthi lapha sifunda isifundo esiqakathekileyo. Okokuqala, into yonke umuntu okumele abe yazi yikuba iziqhubekiso zizaba khona, kumbe ungabe kuphakathi kwababa lomama, kumbe kuphakathi kwabantwana labazali, kumbe khona emabandleni esikhonza kiwo, kumbe singathi kumbe lalapho imihlanganiso esihlangana khona, kumbe siyizakhamizi. Iziqhubekiso zikakhona, abantu bayagwenxana, kuba khona ukukhulumela eceleni, kumbe kuba khona ukungazwisisani. Ngakho lokhu ngokuqala kumele ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi iziqhubekiso zizaba khona. Ngiyakhumbula abafundisi abadala abaningi abatshatisa abantu, baqala bababuze umuntu engatshati ukuthi selike lalwa yini, nxa lingazake lilwe abe selibisela ngemuva ethi alike lihambeleyo kulwa kuqala lingatshati, ngoba umtshato ungasho uphelile. So okokuqala, nxa sikunanzelela khonoko ukuthi iziqhubekiso zizaba khona, kodwa kwesiphile okuqakathekileyo ukuthi pho nxa sezibe khona iziqhubekiso kumele ukuthi senzeni. Siyananzelela laphana ukuthi uJesu uyaxwayisa ukuthi zama ngazo zonke indlela ongaba lazo ukuthi singabuyi ngawe leso siqhubekiso, ngoba iBhayibheli liyaxwayisa lathi nxa kusenzeka hlala ulokuthula lomuntu wonke. Kodwa nxa sokubuyile kungoko oqhubekisiweyo ngumfowenu kumbe ngumkakho kumbe ngomunye umuntu, iBhayibheli lithi lona into kumele ibe mqoko kuwe ukuxolela lowo muntu. Akumelanga ukuthi ube ngumuntu obopha isinto. Abakhangela impilakahle zabantu bathi abantu abaningi abagulayo kumbe bagula ngegazi leli eliyabe likhwela lisiya phezulu, i-high blood pressure, abanye njalo bagula ngokuzwa izihlabo lokunye. Abakhangela impilakahle bathi khona kwenziwa isikhathi esiningi lisindo umuntu angabe lokhu elalo enhliziyweni yakhe lokuthi kaxolelana. Ukuxolela omunye umuntu kuyakukhulula, kuyakwelapha wena, kuyehlisa umthwalo kuwe. Umuntu ongaxoleliyo ufanana njengomuntu ohambayo ophila impilo yakhe ethwele inkalakatha yomthwalo osindayo kakhulu. Ikanti lapho uyabe usulimala kabili, ulimala ukuthi uzondela ukuthi kulo muntu okoneleyo, ube usulimala okwesibili kokuthi ngoba uthwele lowo mthwalo inhliziyo yakhe yatshona isinda, inhliziyo yakhe yatshona ibuhlungu. Kunzima kakhulu ukuxolela umuntu, akumelanga sikutshaye ndiva khonoko. Kodwa into okumele uzitshele yona yikuthi, okokuqala, njengoba uyabe ungumKristu kumbe loba ungabi ngumKristu, uzitshele ukuthi kambe shiwa ngizaze ngigule mina, ngiguliswa ngumuntu lo ongikhubileyo. Ngakho-ke kumele ukhulumisane la umuntu lwayo khonokho nje, ibala nalele ukuthi ngiyakuxolela, kumbe lebala lokuthi ngicela ungixolele. Iqakathekile kakhulu ezimulini, ekugcineni imtshado, ekugcineni ukuhlalisana kwabantu, ekugcineni amabandla, kwenzela ukuthi amabandla angadabuki phakathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje bazalwane bami elilaleleyo, uba ngabe lingakhulula amasindo enhliziyweni, kumbe uqhutshwe ngomkakho kumbe izihlobo zomkakho, kumbe uqhutshwe ngabantu bebandleni kumbe lapho osebenza khona, ngabe singathola indlela yokuxolelana ukuze sisebenzelane kuhle. Baba, ngegama likaJesu thandazela abalaleli abalaleleyo ukuba amasindo aphakathi kwenhliziyo akhululeke, kutholeke ukuphiliswa lokusiliswa kokuxolelana, ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Boye kakhulu balalela, sihlanganeni ngeviki lelizayo, sikhangele njalo ilizwi lenkosi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Ngiyazi abanengi beliye enkonzweni lamhlanje nje njengoba kulilanga langesonto, silethemba njalo libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Bongi Shangi Kushwa is in Kacha, Ungi Kwenankos, Shangi Lima is the Lima, Abe Ungi Kwenankos. Shangi Piwa Ogum Shaw, Ungi Kwenankos, Shangi Lima was the Jay, Abe Ungi Kwenankos, Shangi Lele.
Smith, Black Mambazo, Amambazo, Amnyama, begqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ngengoma ye gospel, ingoma yokholo besithi bona mhlangidinwa ngikathele, silethemba ilithobile inzinhliziyo zenu nxa bekhona abadabukileyo. Sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa likhumbule sihlobo zami ukubana iZEC yaqalisa ukubhalisa abantu ngitsho lasemaphandleni elizweni lonke jikelele ngolwesibili. Ngakho lihambe eliyebhalisa. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kambe uselakho ukuxotshwa na kuZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa? Abanye bathi yebo, kodwa abanye bathi ngeke kwenzeke. Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu, kutsho inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.